uhlalem lonyeni haya mazu yangena lutho kodwa iqinise lithule okuphuma enhlizweni kuyaveswa sithelo sveza imvelo yangaphakathi
Sweet.